Sika disenda baku VOA Ndebele.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 25 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje ngesikhathi ukuphindela elizweni kokamsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili ikhansili yakobulawayo ekhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu.
Esathi zimithingi ku-councils bazi abanye kodwa uwadi abantu bakuhle zabatesi abantu asibe umuntu ababuya zimithi.
Abayanazelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwantatyani akula manzi emadamu ama-pipes ethu abezele engalungiswanga kahle.
Izakhamizi zithi kuhle wonke umuntu achasiselwe ngodaba lokuvalwa kwamanzi.
Ukuthi abaningi bazile kumbe kabazwanga khona vele kulapho kolohlupho khona ngoba i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwakhi amabhanki amaningi kumbe kuzwe kushinekade singantwakhi la mabhanki imafoni ngoba i-council isukuke lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone.
Owayengusodolobho we-New York emelika uMnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire uphumele egcekeni ngokusemthethweni izolo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi ukuphindela elizweni kokamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi, ibandla lezanu PF izolo lithe limemukela ngezandla zombili. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Simon Khayamoyo utshele umsakazo we-ZBC ukuthi zonke izizalwane zeZimbabwe ezithanda ilizwe lazo kufanele zizwe zithokozile ngokubuya kukaMnumzana Chiwenga, yena ofike elizweni ngomgqibelo evela eChina lapho abeselatshwa khona okwenyanga ezine ezedluleyo. UMnumzana Moyo utshayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngathi yikuqoqa kwakhe ukuthi uMnumzana Chiwenga elatshwe kulelo lizwe. UMnumzana Chiwenga ufike wakhuthaza abantu ukuthi besebenze gadalala ukuthuthukisa ilizwe labo, wasola odokotela ngokukhalala umsebenzi. Abanye bacabangela ukuthi kulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa loMnumzana Chiwenga, kodwa iziphathamandla zikahulumende zithi lokhu akusiqiniso. Ababili laba bobonakale bethabelana emifanekisweni. Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu. Ukhansela Mildred Ncube ka-Ward 16 eGwabalanda uthi umanisipala uzamile ukwazisa izakhamizi ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi zizilungiselele.
Esathi zimithingi ku-councils bazi abanye kodwa uwadi abantu bakuhle zabatesi abantu asibe umuntu ababuya zimithi.
Abayanazelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwantatyani akula manzi emadamu ama-pipes ethu abezele engalungiswanga kahle bacasisile. Sizabiza futhi imithing sibatshele.
Kodwa sesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayengabahluphi yini?
Hhayi lawana zangabahluphiyajayeli bonke bayawazi sazi ama-date abo kuhle angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp bonke kuhanjisiwe badlulele babalisana batshelane esikhathi sokuesibhedlela.
manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bawathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke
balazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyukuthi balasigubhu uyakwanisa njengamanti ngisebhakana ndala so nxa kuthi izigubhu kazizilithwane nxa ama-timetables awafanani bakhaphakale bathatha amagogonyoti bazosebenzi abanye bayathathela uvifo ngoba sihambelani ama-timetables ethu josei nalapho egwabana ndakimnda wakho baphana emagogonyoti engikhangelani nakwabi akwenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi la mangilawo lapha lemagogonyoti abanawo leziveva abanawo kuhambe njani ama-timetable achiyani babethatha empophini zabanye besizana khonapho nxa uyintinto yakho nayasigubha abanye bavele banama-drums badinga abantu i-situation bayinanzeleli abantu abaningi ayazayesidasile amanzi kule kuezindlini
kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana
abancedisana abantu even noma kubana abantu nge-situation yamanzi akulamntu enyeuthiukuthi amanzi
emingakwaziyo ama-bhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube migqomo yakho uyahamba uyethatha
izibhorane zikhona ezisebenzayo
ibhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi
lo-ke ngukhansila Mildred Ncube kaward 16 eGwabalanda sixoxelaye ekwaBulawayo. Siphinde njalo sakhuluma lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ngimelwe ukuthi nendihlala kilo ukuthi ukukhanya ukuthi ngabahambile namhlanje ngesande azaye kuya ngolwesibili kuphinde futhi ahambe ngolwesithathu aye kuya ngolwesihlanu ilanga langomgqibelo yilo kuphela esingathi sikhangele ukuthi avuke khona ntshone khona. Okumele sikunanzele futhi uthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapha kulabo kolohlupho khona ngoba ungananzela ukuthi imessage lezi sikhuluma ngazo sizithole kuwhatsapp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwadla amabhandle amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi la mabhandle kumafoni ngoba i-council isukuke lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu yaloko ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngiziye ngithulula amanzi anambe ngithela ngawo ngithi ngiqeda ukuwathula abe sehamba okwesukukhuthaza kakhulu i-council ukuthi ngabisa umbiko phambili ulandele walowo mbiko kodwa ngangasawulandele kuyaphambanisa abantu.
Lokhu lukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela forest state lapha kwaBulawayo endaweni enjengePhumula East indawo enjengePhumula East sila bot abaveka amathathu bengela manzi sengengabathinta laba be-councilling ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo beke bayaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iPhumula East kakhulu ward 19 sebephila ngamabhawuza akulamanzi kawaphumi lokhangela isigaba sonsana babuzana laye ngafakaza ngoba nguye ukhansila wendawo yena leyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengabophumula south ngale kebongwalongwalo lakho amanzi nake ngasavukake ebusuku ngabo-11-12 bewanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lo hlupho nalo njalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo siyasukubike khonokho ukuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi kakhulu lezi ezidansileyo baya besithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akunceda ukuthi umuntu ethi ngumhlali wakoBulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe elale engalalanga eguthile elindele ukuthi amanzi lawana awathayimele mbe alinde kuze kube phakathi kokusukuza kuye la akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abawathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini.
Sixoxelayo ikhansili njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi.
Amagetsi kwaBulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endihle ezikhona ngasengasatholanga ngomgqibelo kumbe ngensonto kusiyathiwa imini yantambama ngomvulo kusiyafika kulwesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi sokungantwa nje into vele esijayelekile 5 kusiyathiwa u-10-11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza ikhansili ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-programu bebadinga i-donor funding ukuthi bebabe lama-generator kumbe basebenza amasola singazothi ongasebenza ngono kuyini ngoba manje vele kuzamela ponti singadiphenda ngokuthi izesa kayikho ngokubona kwami vele izesa kayiso ziyabakhona kwamalanga aseduzane ngoba ungakhangela baya bekuthe ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile umtshina lokhuyana ngakunjalo kwikhansil sokumeke ukuthi icabange ngaphandle kwalokho ejwayele ukucabanga singathi ucabanga ngaphandle kwebhokisi sungwalathi size khona abasebesilayite ngamalayito lalawa wesola kumbe siphele ngamagazi.
Inhlelo zekhansil ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani?
Okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena engibe ngakhuluma ngayo iward 19 ephumula east lapho esithi kakula manzi kodwa engingakwaziyo yukuthi amanzi lanabe enelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kumbe iyabe enelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye indawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abagcina bethola kuze lapho kufikela khona ibhawuza kuzokusithi laba abahlala khathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi ngazufika komakhelwane laphana makhelwane azoza kuncedisa zonke ngoba layo ibhili laphana ngayisibuya izabuya imtshaya ngoba kathi esikhathini ivumela ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga so nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kutho ukuthi amanzi abo sewasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiba le penal indawo ezilezibholane engikhangela njengabonketa labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabo phumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa ukhangela iphumula east engcele ezibholane ezimbili iphumula south engezelwe ezimbili ngentathu yewe yezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe mbekayibizwanga kodwa uhlupho lolwamanzi kalo hluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi imizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le kobulawayo. Ngesikhangeleke indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umholi weZimbabwe National Army umnumzana Etsai Chimonyo uthi ibutho lesizwe lizimisele ukuqeqesha amalunga alo ukwenzela ukuthi alondoloze ukuthula ngoba kulabafuna ukubangela udlakela. Uthe kulamaqembu ethusela ilizwe kodwa eleZimbabwe alesabi ngoba ibutho lizimisele ukuvikela isizwe salo. Ubonge izizalwane zeZimbabwe kanye lomanyano weSADC ngathe yikubambana kwabo bekhankasela ukuthi iziphathamandla zikahulumende kwethulwe izijeziso ezatheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende ngamazwe aphetsheya. Kulandela ukunqoba kweqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu 1-0 enkundleni yeBarber Field Stadium izolo, ingcwethi ezicubungula ezemidlalo zithi umdlali uPrince Dube onguye ohlohlele ibhoso utshengise ubuciko obukhulu kulo mdlalo ngoba inanzelele ukuthi ugoalkeeper weManica Diamonds uJoram Mutshambo ube ngaphi kwenzela ukuthi alikhambele emambuleni. Iqembu leli alikanqotshwa emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selilubhekiseko wechipuku Super Cup nengezi Platinum Stars. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikhuluma noMofethi Ncube esendaweni yaseGoli. Kanti into eyenza ukuthi khona iUnited Nations ingangenele edabeni laseZimbabwe yini? United Nations ayingenele edabeni laseZimbabwe ngoba iAfrican Union neSADC azisizi abantu baseZimbabwe. Zona ngumthetho zabunjelwa ukuprotecta ama-African leaders acorrupt. Ingangenela njengaseLibya ikhulu labantu baseZimbabwe siyakudinga khona lokho.
Linjani balaleli leStudio 7? Mina igama ngugavadela Ncube la. Okunye balaleli enzama ukuthi ngililimukise khona kathesi ngoba uDisemba seqalile njengamanje. Asiqapheleni kakhulu abafana abadlala ofeja feja lapha. bara masalamuzi amakhulu kakhulu bathathela abantu izimali so lapho lihamba kwandi qaphele and bafana bakithi abafana bakithi ekhaya eZimbabwe ibaba bagangilewe ngento yabo yena le so liqaphele kakhulu abantu bayingozi kakhulu especially uma uthola bedlala belo ungasondeli phansi kwankona because uma usondela bakuthathela imali ngamasalamuzi so libe be careful.
Sanibonani uStudio 7 igaba lapho ngu-Adolf Shaba. Siyabonga ngethuba elisiphalona. Ngithala nje ngohulumende wakithi lokho kela ngu-Emerson Mnangagwa ohlukumeza abantu, kodwa nje lawo nje ngamasayensi wokuwa kombuso, ngoba even nemibuso yonke ke yama mayise siyafika ekugcineni namanye amasayensi abonisa ukuthi siyakuwa, ngoba hhayi kuyabonisa ngoba ukuthi bahlulekile abasenawo amandla sebefuna ukubambelela ngakho konke abalakho. Ngitsho nasebhayibhilini ma uyifunda uba khona lapho nje sebefuna ukuqeda abantu ithemba ukuthi bangakwazi ukuma bengakwazi ukubambana, kodwa ngendlela abantu engibakana bezimisele ngakhona phambili kuhle kakhulu.
Mina ngithanda ukuthi ngihalalisele iFilabusi United Football Club enelise ukuthi sale ku Division 1 lonyaka isindile. Siyahalalisela abafana okugodlwayo sithi halala, qhubelenze njalo kulo mnyaka ozayo. Asilifuni emsileni, silifuna libe phezulu ngale kwezikhontesta phezulu. Lenze kahle yini, ngiyalibonga kakhulu bafana ufana okugodlwayo. Sibonkosi Mthunzi, siyalithanda kakhulu.
Okhulumayo umfo kaNkomo Banele, ngikhuluma lapha ngiseJohannesburg kweSouth Africa. Singakhangela lasekadeni kudala nxa silandelela umbuso wamaNdebele, umzilekazi wayelabantwana abadala kulo Nkulumane, abadala kulolo bhengule, kodwa labo bantwana abazange bakhethwe inkosi ukuthi bathathe isikhundla sayo ngemva kokubana yona siyedlule emhlabeni ngenxa yezizathu mhlawumbe ezijiyeneyo. Uhlangabeza wakumele ukuthi njengezibulo likamzilikazi athathe ubukhosi bukayise. Whether uDouglas umdala kumbe uJoram umdala, uNhlanhla Mangonqaba ukuthi wasuka eqonywe nguyise ukuthi ngiyoze kuthatha induku zobukhosi bakwaNdiweni, akula muntu ongakuguqula lokho.
Yebo, linjani bafowethu? Heyi, indaba yokuthi akwabantu ilusizi, kodwa ungakhangela kakhulu abantu abachayiweyo ngabantu abadala, abantu abangomama. Hambe shuwa ma ungachaya ukhulu umdabula ikhanda, echaya ngabafana abancane, ngama-youth, ngabafana laba balaba-20-something years, laba bafana abade bechaya abantu abadala. Shuwa kubonisani lokho? Anti bafuna ukuthi besaba abantu, sebethusela abantu ukuthi kungathiwa i-MDC lomhlangano akekho umuntu ozofuna ukuya khona lapho. Hayi, anginawo amaningi nje, bengithi nje ngidlulise wona la amafishane ade nginawo.
Le ndaba yokutshintshwa kwezitrata lapho kwenzakala koBulawayo, especially koBulawayo, kuyabhora kakhulu, ngoba manje sekugcwele amagama ezitrata angabizeki, izibongo zakhona they are very very funny man. Lokho kuyasincudisela idolobho kahlekahle. Why bezothatha uMnangagwa bemfake lapha ebantwini abezama ukubaqeda, maqede lapho azothathwa abizwe ngesitrata sakhona, thola i-owner. Uthola i-owner for what? Kumele abe honored le eHarare kibo or eGweru le. Hayi la koBulawayo, khona manje nje bekumele ukuthi aqala ayokhulumisana noZulu azi ukuthi uZulu uyavuma.
Msakazi, ngiyakubingelela ngokuzalwa. Mina ngiyinsizwa yaseFilabusi kodwa ngokuhlala ngiseGoli, nginguDevson. Bengithanda nje ukudlulisa ngobuhlungu benhliziyo ngesehlakalo sokushaywa kwabantu ngendlela okwenzekala ngakhona. Le ndoda leyo nguMnangagwa kudala ihleli lapha ngomgabe from ngaboma-1980s. Kuletha isikhumbuzo seGugurawundi ukuthi ube nesandla esikhulu lo nyawo wayehamba ngalo noMgabe, nanamhlanje usahamba ngalo. Nawo amaphoyisa akhona akhohlakele ingane ezincane ezishaya onina noyise.
Bonani, sanibonani nonke basakazi.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Le ndaba le eyokuthi kuthiwa khona amaphoyisa ebhaxabula abantu ngale ndlela, ama-opposition party akusamela akontest manje. No.
Yeah. Lawo ke ngamazwi abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lasithupha engozini yendizamtshina ebisanda ukuphakama elizweni leDemocratic Republic of Congo. Indizamtshina le iwele lapho kuhlala khona abantu eduzane legceke leDoma Airport kulelo lizwe. Njalo abayisikhombisa abatshone kulingozi bebezimele phansi. Ukudaba olusaqhubeka elemelika kwelemelika elemizamo yokumisa umongameli Donald Trump umsebenzi ngohlelo lwe-impeachment, umnumzana Devin Nunes owebandla lama-Republicans wenqabile ukuphendula umbuzo phambi kwekomithi ephenya lolu daba okuthi wahlangana kumbe hatshi lesiphathamandla se-Ukraine ukuthi athole ulwazi ngendodana kamnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Kodwa abanye bathi ngempela wahlangana laso leso isiphathamandla eVienna ngomnyaka ka-2018. Ngesizwe eziphathelane leMelika, wayengusodolobho weNew York khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumente. Umnumzana Bloomberg owayekubandla lama-Republicans uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016, waxhasa unkosikazi Hillary Clinton owanqotshwa ngumnumzana Trump ukukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo, umnumzana Bloomberg uxolisile ngomthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labahispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba esedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya kuka-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump layo engoweNew York ukuthi usenga ezimithiyo nxa ekhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo, kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke ukusukela izolo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke ngalesi sikhathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook njengoba ke si-live streamer ku-VOA Indebele. Ngiyaxolisa njalo eminye imbiko isiginyiwe lucingo lwami kodwa silodanisa Blessing Dube lo Lindsay Hammond abasibukeleyo siyakwazi ukuthi bakhona abanye njalo imbiko yenu sizayifunda ingathutsha njalo okwamanje ke silalele umculo kaNqobile Malinga esithi Highlanders lizakhumbula ke ukuthi iqembu leli selelubhekise ukumdlalo alikanqotshwa ke emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selikhangilele ukudlala kumdlalo weChibuku Super Cup kulandela ukunqoba kwalo elengezi Platinum Stars 1-0 enkundleni yeBaba Field Stadium izolo kodwa kakhathesi ke hayi umculo nje lokujayiva yeboke umculo ohaya iposo vela kunqobile Malinga ke sikhangela ezinye ke zendaba ebesikhokhela ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili ikhansi lya kwaBulawa ikhangelelwe ukusungula kusukela namhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucutshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Sibonge bonke ke abasixhasayo kuhlelo lwethu. Uzenzo Oscar Ndlovu, uPolite Gwakuba Maphosa, uBokuthula Sebangwenya, uTom Hlabangana. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.